Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ego divana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 kuNtulikazi 2018 olamukela emweni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje iqula lomanyano we European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama ballot paper nalapho ama ballot papers azigcinwe khona. Kuyisifiso sethu kakhulu ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu abe impumela encane ziphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hambele nokwina ama-election. Pasine mandu. Hambele ne-ZANU-PF.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 colliery, ngifunda e-St. Ignatius Primary School. Ubaba omgcono ozalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lobuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka 13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yekuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hhatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inilungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwanani kogatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bebekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhalothi. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelela umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachomi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali yabalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe uMongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo khokhela kwabo uMnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esibelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibasoli bona abo bathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezishiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi lwana uyehluleka. Kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthumela ama-invoices abhodi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona kukhathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amaqwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bechabe babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye lapho emabandleni amanye akhona nayo zombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho ketha bechabe yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uye kuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi emigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenzi abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMbere ngwa uChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edale lephalamende emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high ewange. So thina nge-Vision 2030 cities localize ukuthi asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abanengomsebenzi anikwa abantu abangazelewange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibile sithenga izithengele sinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthini into esizama ukuzithengisa singathengisi amarahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwani ukuthi kuthengise inkukhu iwange yaziwe njengedorobho elithengisa millions of chickens per month ithengise ngamaqanda sithengise ngombimbidi chomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana wasewange ozele esibhedlela sasewange ngakhulela ewange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu basewange impilo yakhe yonke ikakhulu ebamela njengesebenzi ku-workers committee engu-chairman ama-workers yonke ewange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthini mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwe ngubaba umguni ukuthi simele abantu basewange sithi wange for the wange community sithi wange MP oyabe enela abantu basewange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhebezisebewange emuva ngoba bengenandaba lewange ethini ikusasa iyakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iwange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-m p wasewange yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenze ukuthi by 2030 ibe yili dorobho libala labomashinko omthare okhwekhwe ogwera esithini Wange will be the first town in Matuda North, where it sits.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange Central edalele parlamente emele umanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakuqala bathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi ikakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba le bandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi le bandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba le bandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho esikufunayo sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa befuna ukuthi siwasondeze eduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okunye ngabantwana abancane, ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo. Kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisotsheni e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabamguza. I-allocation lathi kwampane nxa kuthatha 500 kufuna lathi abethu ebemguza bangene phosi 100 kungene abanye kwezinye indawo sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngaphi kuya ngaphi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana balitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kweleBrazil leleBelgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu uthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazanga ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho ke lamhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidli iUruguay ngathaba kakhulu sengithabela ukuthi sebeza proceeda beke kuma semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrika. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Ku semifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikilana leFrance ngolwesibili mhlazili 10 kuyona leinyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana leCroatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo soncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazili 10 kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhlazili 15 kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile.
Uhlelo Was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi uDJ Zwesta SA.
I'm not alone.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi. Ngaba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolukudela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamala Muzwelihle kusaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso iprimary zami ngiqale ngafunda eManumane eNkayi, Kuneza Phefu Nkulumane, amaveni eNkulumane, engayenza isecondary eHlangabeza High School eNkayi, elevu zami ngasemzingwane High School eSigodini, iUniversity ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena lizwe lokuculakalana akwaziye kupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiphinde ngibe khona naku hip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeature shwe kuwo engikade ke angikakhuphi ke mni album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kaMathe abuye asebenze labanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
ezingisebenzeni uyasira Bells ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenzeni nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngase-Germany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze-house akulula. Uzwelihle Mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza woba lentukuntu wathanda lomculo.
Abantu abaninspirishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi, u-DJ Black Coffee. And also ngiye nga-inspirishwa kakhulu ngu-DJ Maporesa oyi-producer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Wewe. Namhla sizageta. Namhla
uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye. Wazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA. Nguye ke besilaye kuhlelo Woza. Woza Friday. Usikhathazile eMzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu. Abuye aphakulule kamnandi. Kulisani impela sonto yenu. Igama lami ngeza Jesus Bada.
DJ Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa. Kodwa lingayika chana likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.